bekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba yakhe namhlanje abamele inhlanganiso bathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-MDC yibo asebenze kwaba lenduba elizweni ngenxa yokucela izijezo zomnotho emazweni abalisela lemelika le-Europe. Bathi abantu beZimbabwe kumele bangalaleli lokho okuthiwo libandla le-MDC ukuthi abantu beZimbabwe batshengisele ngesimo somumo esiselizweni leZimbabwe. Baqhubeke besithi ibandla le-MDC lifuna kube lokuxabana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokwala ukungena kunkulumo lohulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa, zona abathi yizo kuphela ezingaqeda induba ezihlangana labantu beZimbabwe. Omele leli qembu umnumzana Aligeta Moyo uthi ibandla le-MDC yilo elibangela induba ezisezimbabwe.
The government directly or indirectly is not responsible for everything that happened.
Uhulumende weZimbabwe akalani le ndubo esihlangana lazo. Singakhanyela lokho okuthiwe ngumnumzana Chamisa ukuba wayeseyurophu esithi izinto zibe nzima kwele Zimbabwe. Sibona ukuthi nguye obangela zonke lezi ndubo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla kabalani le ndubo ezihlasela uzulu weZimbabwe.
Whatever these ZANU-PF gangsters calling themselves citizens under bondage.
Abantu ababulala umkhonomi lowo ngabantu beZANU-PF. Kabazwisisi ukuthi umkhonomi usebenza njani. Umkhonomi usebenza ngokuzwisisana phakathi kwabantu kazana lohulumende. Umkhonomi ufuna ukuba uhulumende enze izinto ngendlela elungileyo.
Do not understand how economics function.
Esinye sakamuzi seHarare inkosikazi Rutilio Sibanda walile ukuthi ibandla leZANU-PF alinani le ndubo ezibhekane lele Zimbabwe.
Bakhulumayo mbona ngathi ngumbhembe ngoba ma singathi siyakhangela isituation konke. It's not like ukuthi abeZANU-PF abahlupheki, abeMDC abahlupheki. Isituation le iaffecta yonke umuntu, of which ikhozi wonke umuntu uyayazi. Lanxa sometimes sesingathi umbe ngamalokhuzeni, sesingathi umbe ngama-sanctions and all that, kodwa i-corruption asiyiboni. Of course ikhona e-MDC, but it's not kakhulu njengalokho esikubona kuZANU-PF. Every day kuhlala kuyikuthi kusokwenzakale lokho, imali engaka isabonakali.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Cleopas Banda othengisa edolobheni leHarare esithi ibandla leZANU-PF kumele libophe abantu abenza inkohlakalo.
Let's not hide behind your finger. The issues at hand have nothing to do.
Singaqambelani amanga. Induku esihlangana lazo njengeZimbabwe zibangelwa libandla leZANU-PF. Singakhangela indaba zabantu abantshontshayo ezikhulunywe emalangeni zivela kubandla leZANU-PF. Yizo okumele zilungisiswe.
The issue of cartels is being justified.
ELeZimbabwe libhekane lenduku ezivalisela ukuselakala kwemali, imisebenzi, amafutha ezimota lokukhwela kwentengo yempahla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.